Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 3 zivandlela 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje. Umanji weHarare uFirst Chakanyuka walile namuhla ukulahla icala elethesa umnumzana Job Skhala elokuthi wethula umbiko ngamanga enkundleni yokuxhumana eTwitter esisaziwa ngokuthi yiX. Uhulumende wazise namuhla ukuthi imbadalo yamapassport isikhuphuke isuka kumadola alikhulu alamachuma amabili 120 yaya kumadola alikhulu lengxenye i-$150. Owesifazana oyisizalwane seZimbabwe unkosikazi Nyaradzai Gumbonzwanda usekhethe ukuthatha isikhundla sokuba ngumsekelo omqondisi wohlangothi olubona ngayo izabesifazane olwe-UN Women. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umanji weHarare uFirst Chakanyuka walile namuhla ukulahla icala eletheswa umnumzana Job Skhala elokuthi wethula umbiko ngamanga enkundleni yokuxhumana eTwitter esisaziwa ngokuthi yiX. UChakanyuka uthi icala leli lizathoniswa kusukela ngolwesihlanu. Abachuchisi bathi uSkhala wethula umbiko othi ipolisa labulala umntwana oyebelethwe ngunina ngokumtshaya ngomqwaye. Bathi la ngamanga aluhlaza joko ngoba umntwana lo uyaphila. Igqwetha likaSkhala umnumzana Harrison Nkomo uthi uSkhala uyaliphika icala leli elingekho engwalweni zemithetho eZimbabwe. Unkomo uthi icala elinje elalisetheswa intatheli zindaba uHopewell Chingono lalahla lidalelwe umthethwandaba. Omunye owake wetheswa njalo icala leli ngunkosazana Fatsai Mahere. USkhala olilunga lebandla le-TCCC usehlale entolongweni umnyaka lenyanga eziyisitshiyangalombili emelele ukuthonisiswa amacala amaningi awetheswayo agoqelele ukuthi wathotshozela udlakela kusanda kubulawa unkosikazi Mo Blessing Ali. Lilunga lebandla leZANU-PF uPius Jamba Mukandi ogwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamachumi amathathu 30 years. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-TCCC.
USkhala amelanga abe sejele, kumele abe sendlini yakhe labantu bakhe, amelanga abe sekhothi ngoba uSkhala kunacala alethayo. Sakhuluma ngodala sathi khululani uSkhala lidinge izigelekeqe eziyizwe ezilamacala ezivuzo ezibe sejele ezigoqela lwane samona efuna ukuthumba uThakujonga Zure umkhokheli we-UD ye-TCCC. Yibo abantu abanamacala abafuze bebe semakhothi lamajele.
Ye, masikhangele-ke icala likaSkhala leli kambe liyaphetha ngani ubaba Mkhwanazi?
Icala leli ngokuqala kwakhona mfowethu ukuthi akulacala likaSkhala elikhulu. Okwesibili ukuthi akula ngendlela kuzamele bakhulule uSkhala ngoba akalacala alethayo.
Kodwa ubona zani bangamkhulula sibe?
Abala choice bafuze bamkhulule uSkhala njengoba lokho betshitsha la emakhothi besenzana kulabo fakazi obukhanyayo. Amanye amacala akhona asalahlwa kodwa lokho bemfake estokisini. Thina sithi abamkhuphe asuke endlini yakhe esiya emakhothi kuze kuphele-ke khona kwabamethela khona esikwaziyo ukuthi ngamacala abamethesa wona amanga.
Xa likhangele libona ngazani ngesilungu yikho lokho kuthiwa yini yi-political persecution kumbe kuyini?
Yikho kanye singathi thina yikuhlukuluzwa kwalabo-ke ababephikisana lo hulumente abangathandwa nguhulumente weZimbabwe ngesizathu sokuthi yibo ababe beme eqinisweni bekhuluma iqiniso ngesimo sesizwe bekhuluma iqiniso ngesimo sobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Ngambe kuyini okwenza ukuthi balande uSkhala bengalandi wena bengalandi uChamisa nabanye?
Sike sikwazi ukuthi balanda bani ngasikhathi siphi kodwa sonke abantu okhuluma ngabo nabo bake babotshwa bahlukuluzwa bathola behlukuluzwa. Ingathi mina phakathi kwabantu bonke abakhona ohlukuluzwa ukwedlula abantu bonke ngubaba uChamisa ngoba nguye umkhokheli wethu. Engabe phandle kwesitokisi kodwa ngumuntu ohlezi esejele empilweni yakhe ehlukuluzwa kakhulu ngukhulumende wezanu PF lo baba usikhala la uyahlukuluzwa nami nginje so yakwathi bake bafaka ke besithi ngingathola icaba umuntu ozangithola uzanika 1000 lamanye abakhokheli abachiyeneyo baguqela ilizwe lonke leZimbabwe abakhokheli be-CCC abanye basezintolongweni abanye bathunjwa abanye bachawa honorable James Chitakwa abanye bacathile batshona bedingwa so kuhlukuluzwa lokhu ayisikoka sikhala kuphela kuhlukuluzwa kobukhokheli bonke jikelele obebandla le-CCC.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZanu PF owenza izifundo zemithetho.
Indaba yebhelera siseke sayikhuluma kaningi-ningi lapha lakuwe ngike ngayikhuluma ngayo sithi kona usikala wayephiwa ibheli kudala waphiwa ibheli yabuyela ama-conditions ithina akumelanga wenze lokhu lalokhu lalokhu nxa ukubheli wasesuka laphana wakwenza kona kwana wata engakwenzi yikho kwagcina sokubangela ukubana umthetho wendaba ugcina usumalela ibheli kodwa esikufisayo ukuthi ngabe indaba yakhe iyahlungulula masinyane iphele ukwazi ukubana ufakwa ejele yini kumbe uyaphuma scot free ukube lula kanjeyana kodwa njengoba ngisitsho nje udaba lakhe kathesi luba nzima ukubana ayithole leyo bheli ngenxa yezizathu zonalezi engizikhulumayo ukubana wephula ama-conditions ayephiwe ukubana athole leyo bheli ngaleso sikhathi kodwa-ke ngabe kuthiwa umthethwendaba isifiso sami lami nxa ngingumuntu ngiyabe ngifisa ngabe umthethwendaba uyenza umsebenzi wayo ngokugcweleyo masinyane undoda lowo nxa ephuma aphume nxa ukuthi uyagwetshwe agwetshwe asho ukuthi akabe lokhu ehlezi phakathi noma phela wayephule imithetho epha umuntu ibhele kodwa angabe lokhu ephakathi kabaphangisise indaba zabo bazenze masinyane aphiwe wenza isentensi yakhe kumbe abe acquitted nxa ukuthi kona amacala akhe kabambi kunokuthi wayelokhu emgcile kwaphana isisifiso yabona esinomuntu wonke ngoba lokhu ngikusholo ngoba anto abantu abaningi sebona ngantu asokuyi-political persecution kukanti-ke akulalilelezepolitiki lokhu into nje eyokuthi bona yena wephula ama-conditions akhe awebheli ekuqaleni le
ye abantu vele bakhuluma golide bathi uyi-political prisoner ngesilungu kasikho yini khonokho
mina ngihlela ngikwala kona kwana sithi kona ukuzaba yi-political persecution njani ukuthi kutheni ama-politicians aku-oppositions emaningi kangaka yena kube nguye yedwa ozafaka under i-persecution yona leyo ngoba kutheni ubaba honorable Sikhala siyakwazi lapho kwavelela kona udaba lakuthi agcine esefike kupoint ona leyo kona asaphiwa i-bill ngoba esephule umthetho owenza umuntu aphiwe i-bill leyo so kodwa sithi kona ngabe umthethwandaba uyaphangisisa udaba lwakhe kube segcekela ukuthi ngumuntu ogwetshwayo kumbe hhayi ngumuntu onjani omsulwa yikho esikukhalelayo nami nginje ngibuzana uPF kodwa ngiyakusho kona ukuthi kona kumele ngabe umthethwendaba iyenza imisebenzi yayo ngokuphangisa lokhu sesikufaka thina ku-judiciary service commission khona lo kuthi indlela abaphatha ngayo ingani nje beslow kodwa anabona yikho nje kona angisho officer of the law mina ukuthi ngakhulumela into okuhle ngiyazi kangiyazi sisi ihamba njani.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZanu PF ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekobulawayo. Ukhulumende wazise namuhla ukuthi imbadalo yama-passport isikhuphuke isuka kumadola alikhulu alamathumi amabili, $120. I-passport ephuma ngemva kwamaviki ambalwa yaya kumadola alikhulu alamathumi amahlanu, $150. Kuthi ephuma ngemva kwensuku ezintathu kuphela ikhwele yaya ku-$250. Kugwalo lwe-Government Gazette alwethule namuhla uhulumende uthe phezu kwalimali kule $20 ebhadalwayo eyokuthi i-passport yenelise ukungena emitshineni ngokuphangisa i-quick response code. Kodwa kulomunye otshele iStudio 7 ukuthi wehlulekile ukuthatha ipassport ephuma ngemva kwamaviki ambala namuhla ngemva kokutshelwa ukuthi kumele abhadale i-$190 hathi i-150 elotshwe ku-Government Gazette. Lanxa kunjalo kulabathathu abasebenza komsitheli abathe imali ebhadalayo yi-$150 okuveza ingxabangxoza ekhona phezu kwalolu daba. Abantu abaningi bafuna amapassport ukuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngoba umnotho weZimbabwe uqhubeka usadalala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Into okumele siyinanzelele ukuthi kulilungelo lomuntu ukuthi ahambe. It's one of the rights of abantu ukuthiwa ilungelo lokuthi ahambe lapho afuna ukuya khona, avakathela kwamanye amazwe lapho angafuna ukuvakathela khona. Njalo ukuze lelo lungelo ligcwaliseke kumele umuntu athole ipassport. And nasikhangele umkhulumo weZimbabwe, ipassport ye-150 iba outside reach of an ordinary person. Ngoba abantu abathole nzima ngomkhonomi, abathole nzima ngokufuna ukuyadinga ezempila kahle ezingcono, ngabantu abangela zikhundla, abangela msebenzi emangalisayo, abanye bakhona vele kabaqhathwanga. So ngama-passport intengo zawo zikhwela, thina abakade sikhale ukuthi ngenye ingehliswa intengo ukuze abantu bahambe kalula. Kuthi ukuthi sekuzafosa abantu abaningi ukuthi bahambe nge-double up. Ikakhulu besiye eBotswana, besiye eSouth Africa, lamanye amazwe asimelelane lawo. Lokhu okuphambanisa ilungelo lomuntu njalo kutokuphambanisa isafety yabantu ngoba kudouble up lapha kunama-risk abantu abahlangana lawo. Kanti nxa sebefika kulawo mazwe kabaqhatshwa, bacina begqilazwa, beqhatshwa okokugqilazwa, baqhatshwa okusemthethweni ngoba kabala maphepha ayeneleyo. Uhulumende weZimbabwe ngabe bethina besikhanye ukuthi uzawukhangela lokhu, ayehlise intengo zamapassport ukuze azwele amaZimbabwe. Siyakhangela kumnyaka ka-2023 kule bidding ethileyo eleSouth Africa. KulamaZimbabwe afele phakathi. Iningi labo ngabantu abahamba illegally bengela amapassport.
Ukhona kuyini okwenza abantu abaningi sibabone bedinga ama-passport bephuma buthumuthumu elizweni?
Izizathu ngathi zimbili. Umkhonomi ufile, ungatheka awufanga bawubulele ngoba kawuzisele wodwa. Nxa sithi umkhonomi ufile kwanto siyawusola ukuthi umkhonomi bekumele uphefumule wadonda ukuphefumula. Umkhonomi bawubulele ukuzama ukuphefumula kona bawumklinya bawubulala, akusahlaleki elizweni. Ngokufa komkhonomi akutsho ukuthi akusela msebenzi. Imisebenzi kayisekho, abantu futhi le misebenzi ekhona ibhadala abantu ingani yizigqili. Ayibaphi esithi i-dignity of labor ukuthi ubhadalwe lawo okukutshengisa ukuthi la maphepha le skill le experience okwenza la uzizwe ungumuntu. Yinto yokuqala le. Esibili okwenza abantu baphume kuthumuthumu yikuthi akusela ma-services eZimbabwe. Izikolo zethu akulamfundo ezikolo. Kuyathiwa kule free education and the education yakhona is free indeed, ngoba it's even free of value, ayinancedo.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights. Ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Zimbabwe.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi abahlaliswa kuTheplazini leyomvutsha elise umguza eMatabeleland North, umnumzana Ernest Busetti owetheswa icala lokuthatha iplazi likahulumente ngelamvumo uthi wayebhalela amapholisa ewazisa ukuthi ufuna ukubuyela kuleli plazi njengoba yena labanye bakhe besithi balencwadi zama-offer letter ezibapha imvumo yokuba seplazini leli kodwa wasebotshwa. Ukhulume lokhu ngesikhathi emiswe phambi kwedala likamantshi wakobulawayo edinga ukukhululwa ngesibambiso. Lokhu kuza ngemva kokuba bezame ukuthatha iplazi leli ngamandla kunyanga edluleyo. Abalimi laba abaxotshwa kuleli plazi ngomnyaka ka-2008 bathi balencwadi zama-offer letter ezivela kugatsha lukahulumende olubona ngokwabiwa komhlabathi Njalo umlimi ohlala kuleli plaza umnomzana Alistair Michael Fletcher laye uthi ulama title deeds athi iplaza leli ngelakhe. Istudio 7 ixoxa lomunye wabalimi abafuna ukuthatha leli plaza umnomzana Gordon Dube.
2002 that place igazethwa ngelokhuza kuthiwa general notice of 405 gazetted the piece of land esimvuthwa farm and vacant. Then on the 7th of March 2008, remaining piece of land held by Mr. Fletcher were captured to consolidate the 2000 gazetted. Something is special that is gazetted. And this is in case law about 12, we've been talking about Sarako state land. Even the state, even the minister now,
Sike saxoxa ngabanye ngodaba lolu abakubulawayo nje besithi hayi pho njengoba umnumzana Fletcher ubephathisa kakhulu ngokulima izinto ebezithengiswa kobulawayo lina lingathatha lo mhlabathi yiziphi inhlelo elifuna ukuthi
less than 900 something hectares. Indawo leyo uyalima ongamatamati indawo encane nje okuyingadi anso futhi minza abantu ababuya abafakwe endaweni lo bazabe belima la suku kuqala kele ukuthi ilendi igazet ithi namanye amalendi ayegazet agazetwayo ayeproducer yena is not an exception ngoba uyabona ukuthi osekusenzakala khangela abantu abamnyama babotshwa lapha kuthiwe khona bahlala ku gazetted land state but yena akabotshwa ngoba likhiwe uyabona ukuthi kulento engahambi kuhle kulento one engahambi kuhle ngoba i-rule of law isebenzela wonke umuntu ngakuthiwa kathesa abantu nalaba abakhona ababotshwa labo ngakuthiwa kula issue but awubophi omunye umuntu ukuthi uhleze ku-gazetted land omunye umchise
ye kulolunye udaba olungenisile lapha abanye njalo esixoxela babe besithi hathi abanye babantu abafuna ukuthi babe bengena eplazini leli aso bantu abavela emathebelelendi
usiko qiniso ngoba ngathi sisenza njalo umnumzana sesikhuluma ngendaba ye-tribalism abantu bane-system engekho right ekuthi khona ungabona kule nto ephambani sesingenisa i-politics kolo akasuka ngapha sebeletha abantu abangayo abasishoneni sebebuye ngapha asikoqiniso ngoba iZimbabwe it's one Zimbabwe ukuthi umuntu lo ulishona lo ulindebele ngoba akula mntu ongamquma isandla sakhe ubona ukuthi igazi leli ngelekushona igazi leli ngelendi lokho asikungenele but asikoqiniso ngoba sikhuluma ngabantu abanamahofu.
Umnumzana Gordon Dube ngomunye wabalimi abafuna ukuthatha iplaza leyo mvutsha. Siphinde saxoxa njalo lolandele zombusazwe njalo wakwaba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ungananzeli umnumzana Fletcher laphana ube ngumuntu onetha kakhulu lapha kobulawayo ngoba ube ngumlimo owaziwayo, umlimo oqotho, umlimo obesinceda ukuthi angenise ama-vegetables lapha kobulawayo nese ikhonda kobulawayo. Kodwa sizwa usiziye khathesho ukuthi sokunabantu asebethithe emaceleni bethi bona nabo sebefuna ukuhlala phana. Ngakuthi baqinisa ukuthi bala amaphepha, into esiyikhale ukuthi abantu akuyiwe emthethweni, indaba lezi ekuyiwe emthethweni, kodwa kungakhonakala abantu asebebuya laphana befika besinosebenzisa amandla ukuthi bachothe umnumzana Fletcher laphana. Kuyinto ongabhalanga siyivumele njengesizwe senation. Ngoba eqinisweni ukuthi ngokwenza njalo futhi khathesi siyakhala sifunda abantu sithole abantu abangasibhayibhla kweze investment. But eqinisweni phansi bona uma ziphathwe njengalowo kutho ukuthi la ma-investors azoza kuye kuleli lithi ngoba abantu bayehlapha ukuthiwa yi-security nesikhiwe ukuthi kumele hamba njani elizwe enza phela nxa sengidlalisa amabhizinisi ami ubuye abanye abantu baqala sikuxotha ngalani. So-ke sithi thina laphana umthetho kufanele sibili uncedisa abantu labana namapholisa ezimbabwe ahambe ayebona ukuthi abantu abafuna ukungena ngenkani laphana bangabavumeli abahambe ekhoti nakuyephele ekhoti hashi ukuthi bathathe umthetho bawufake ezandleni.
Sibona njalo uhlangothi kumbe ugatsha olubona ngezo mhlabathi eZimbabwe lukhuphe incwadi ingumnyaka nalowo ususiyaphela kuyincwadi ebisithi hayi uhulumende akasoze avumele ukuthi abantu bazihlalise njalo njalo akasoze aphe abantu amaphepha abazihlalisa bodwa nje emhlabathini okulima. Lokhu ubona sengathi kuzaphathisa na kulezi ndaba?
Uhulumende indaba lebhalweyo kuyindaba eqakathekileyo, incwadi eqakathekileyo ngomthetho oqakathekileyo. Kodwa ufube sibala neZimbabwe thina sikhuluma amaqiniso la. EZimbabwe siyafaka umthetho kune sihlehle kuwulandela. So ke sesikubona ukuthi into esikhona nxa umthetho lowo ungalandeli, sibona ngaba lokuthula endaweni lapho ezokulima le ndawo lezokuhlalisana. But uthuba lokuthi kubhaliwe kubuye abanye abantu abanamandla. Ngangikhuluma ngamandla ngikhuluma abantu abaye-political power okuthi ngenxa yeyarisasi yena ule ngxenye kumbula esikhundla ebandleni elibuzayo abe sefuna ukuthi ayenze intando ebantwini kusho kushubhayo. So sa umthetho lowo nxa usebenza awusebenza ngokufana nayo ebantwini bonke, ngoba ungananzela okwenzakala embutho laphana nxa ukunanzelela la bantu bona abantu abaphika kwamfana befuna ukungena ngenkani asibo bantu bathi lolima abalikhulumayo kulolwa la asolinalesindebeleni abantu abakhanga bezona kwezindawo beya befuna ukuthathela abantu khonapha. Khonoko yiko kuhlukumeza abantu okwenza singathi abantu asithuli njezimbabwe. Yiko sihlala sikhala sithi ngapha qinisile amandebeleni kule nto okuthiwa yikubandulwa bemajanization njiko khona kwa futhi bona abantu abantu abafika laphana besibakhaya lamavidi abhoda abakhulumi limi lesindebeleni. So basuka ngapha esifunda uzohlala khona into esibhoze so sithi leyo ncwadi ayilandele leyo mthetho ulandele and awuthi uqalise khonaphana ngoplesi bahle bane usebenze khonaphana bona abantu abafuna ukukhetha ngenkani bahle baboshwe bamiswe eceleni.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulandela ezombusazwe njalo wake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Unobhala jikelele omanyano wamazwe omhlaba oweUnited Nations, umnumzana Antonio Guterres usekhethe owesifazane owesizalwane seZimbabwe unkosikazi Nyaradzai Kumbonzwanda esikhundleni sokuba ngumsekeli womqondisi wohlangothola ubona ngezabesifazane olwe-UN Women. Unkosikazi Kumbonzwanda okwamanje ngumqondisi wenhlanganiso ayisungulayo eye-Rosaria Memorial Trust esebenzela emaphandleni. Ngaphambilini wasebenza le nhlanganiso yabesifazana eye-World Young Women's Christian Association engunobhala jikelele wayo. Okwamanje ungumeli wamalungelo amantombazana ekuvimbeni ukwendiswa kwawo esesemancane. iSouth Africa isimangalele iIsrael edale elikhulu elomanyano omhlaba oweUnited Nations isithi ukuhlasela kwebutho leIsrael kungumbhuqaze. I-Israel yona isithethe isinqumo sokuthi iza kuyazivikela edalele International Court of Justice leli isethesa iSouth Africa umlando wokuma lamalwe cacha adlulisa amalawulo kumbe ama-terrorist. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo ngunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Isenzo seSouth Africa siyinto enhle ukuthi kube khona abasukumayo nxa kulento engahambi kahle. So ngibona mina kuyinto eqondileyo ukuthi basukume bamele ukuthi kakuhambe kahle. Kodwa siyazi futhi ukuthi okunye bathi nabo bancedisane le-Palestine, njengoba i-Palestine vele isaziwa ngokuthi incedisa ikakhulu i-ANC ngesikhathi silwa le-apartheid. Ngenye indlela kuyikuthi bathi pay back to ilokhuzen Palestine.
I-Israel yona isithe hatshi izahamba iye kumaphambi wedaleleli njalo isethesa iSouth Africa umlando wokuma labahlamuki kumbe ama-terrorist. Ukubona njani lokho?
I-Israel ingahamba iye kumedaleni lakhona, kodwa-ke umbuzo yikuthi kuyini okuzaphuma lokuthi kuya kwayo kulelo dale kuzasiza ngani? Ngoba kulelo dale nxa ungathi uthandwa ngomelika labanye kuba lobunzima obuba khona. Then ke ibisihlupha ke futhi indaba yokuthi ngenye indlela iSouth Africa kuchuthi la isihle yazitsho ukuthi isiyisitha seIsrael ngokuthi iye kuma lePalestine. Nxa kukule ngxabano ekhona kujayele ukuthi kuhluphe vele ukuthi kuhle kube labathi thina sisekela leluhlangothi kumbe kasisekeli leluhlangothi, ngoba nxa selifuna ukuthi lenze inkulumo zokuletha ukuthula kujayele ukuthi kube lobunzima obukhona khonapha. Ngicabanga ukuthi iSouth Africa engcenye indlela ekwenze ngayo kungabe kulalapha okusilele khona ekutheni nxa sokudingakala umlamulankunzi ukuthi bancedise khonapha. Ngoba ungakukhangela le Hamas njengoba kuliwa layo ekwenzayo okunye kuyabonakala ukuthi akukho kuhle. I-Israyeli layo iyenza ukubonakala ukuthi akukho kuhle. So kube kuswelekile ukuthi ngaba amazwe wona lawa labo America labo South Africa kube ngabantu abathi impi ayiphele bengazange bathi thina sisekele uba engxebe kungasiza ngaleyo ndlela.
Idale elikhokhelwa yi-United Nations ubona sengathi lilamandla na kulolu daba.
I-United Nations mina Ncube angiyithembi ngoba i-United Nations kulamazwe vela yiwo ikakhulu nxa sikhala inhlanganiso njenge-NATO kwi-United Nations kujayele ukuthi kwenzakale okufunwa yibo. So kulobunzima kukuthi uyithembe i-United Nations ukuthi khona izangena. Ungacabanga ukhumbule ukuhlaselwa kwe-Iraq ukuthi i-United Nations yayinga. I-United Nations ingayenza njengokuthi iye kuma layo nje khona lokho okokuthi ingasolwa. Kodwa kungelamsebenzi o-effective ngoba i-United Nations bekumele ukuthi ngabe sizofika namhlanje ngesikhathi esiyasihlala ikhona bekumele ukuthi ngabe ingathi stop it kawani izinto ziyema.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo enginobhala jikelelo webandla le-Freedom Alliance. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe ohlala kwele Israel.
I-housekeeping sikhuluma ngezinto ezifana nama-hotels like yithi esinakekelayo izindlu okufikela khona izivakashi eziyabe zibhukhile lapha emahoteleni.
Singathi kuyasebenzeka sibili okuzwa khona?
Ye, kuyasebenzeka khona.
Sisebenza ngapha livikavika okwenzakalayo?
Ye, kodwa kwamanje okwalezi nsuku kuthule kancane ngaphandle nje kwange-New Year. Bathi exactly 12 midnight ngisithi 1 January basithehaha ngamabhomba kancane nje kodwa hhayi akubanga lomonakalo. I think baphosa kumbafika 27 kanje kodwa hhayi awayenzanga monakalo.
Ye, akusitheleke ngenhlelo zakho nje osiqhubayo ekhaya ezikaZulu into ezinjalo kukhona yini okwenzele abantu khona ngalezi baba?
Okwamanje ngibhekane lomndeni wami kuphela. Bengingakafiki esimeni sokuthi ngingakhona ukuthi ngenzele uZulu okwamanje. So hayi kodwa komndeni wami okwefamily yami yona hayi ngiyazama.
Yes,
ngisakhangelane layo okwamanje.
Yes, ngathi kuzima kanganani ukusebenza khonoko kwenzayo khona ngapho ke kule Israel. Nxa sikhangela sibili umsebenzi wakho.
Khona ukuba nzima kunzima babuduke ngoba i-problem uhlupho esihlangana lalo la e-Israel ngolokuthi ma ungakwanisi ukubhala, ukukhuluma kumbe ukubala i-Hebrew okululimi lwabo la, ayikho enye into ongayenza ngaphandle kokuthi wenze le singathi kuba yilebhara. Yiyo imisebenzi le nje othola ukuthi ayifunwa ngabanikazi belizwe. So yiye yenziwa kakhulu ngabantu bangaphandle ngoba into esincindezelayo lulimi, into yabo yonke lapha eningi bayenza ngolimi lwabo. So kunzima vele ukuthi kuthiwe ungasebenza kumbe e-ofisini ngoba kuyabe kumele yonke into mabebuya abantu ukwazi ukukhulumisana labo ngolimi lwabo, ukwazi ukuveza ukuthi bathini, ukwazi ukulubhala nokulubala. Iyinkinga esibhekane layo lapho singabantu bangaphandle.
Wena
special abe-Africa
uzenelisa yini ukuthi ukwenze konke lokho?
Hayi, ulimi lwabo asilo lolulimi oluthambileyo.
Unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Israel ubexoxa loGibbs Dube eseTel Aviv. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisayo nguTabo Kancube, lisale.